linga halichona njani zilukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra. Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona lapha elizweni kakhulu nxa sikhangele ukubana wena ungomunye owaya empini wa ukhangelele ukuthi impi izaletha okungcono. Yiko lokho elalikukhangelele yini?
I'm very very disappointed baba ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha lalapha ya. Okutshengisela ukuthi abantu laba basikhokhelayo bonke ngamahumutha. Akula la muntu khona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we not selfish, besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke, sifanane, sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile, and those few individuals yibo abasebesenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke bubaleke buchabalale kuye ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatshela kudala ukuthi abantu bethu bonke labantu bonke fana bethu bonke sebengabafana benkomo, kambe abantu bethu bazoze bayithele nini imisebenzi? It's so disappointing. Ungakhangela kathesi emashopu akunalutho. Islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. Which business? Who can make business nxa izinto zinhle? Sithele nzima elizweni leZimbabwe.
Kahle kahle ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukubana kube lo mumo onje?
Uyabona ilizwe lethu thina silidwa ngama-warlords lama-barons. Nxa ngisitsho njalo ngabantu labana abafuna ukudla bodwa. Abaselfish. Yikho khonokho imali lezi ezitshintshe emgwaqweni okuthiwa ilizwe libulawa ngabantu bosiphatheleni. Isiphatheleni kenethu ibulala imali ngoba akala mali lele. Uthiwa imali nguye umkhulu wethu ukuthi hambe etshintsha. Nxa bona bodwa ikilikene lena phezulu bengalungisana bekele ukutshontsha, ilizwe lizaba right. Bekele ukusupplya i-black market, ilizwe lizaba right. Even abanye abantu abangaphandle kwamazwe labala imali zabo abawudini. Phela sinabantu abaningi abaphandle kwamazwe abangela confidence le government yethu. Abangeke bariske imali zabo ukuthi zingene elizweni. Bafisa ukubuya bezo-investa. Kodwa you find ukuthi abantu besaba ukuthi balethe imali zabo ekhaya ngenxa yokuthi bona babe besazi ukuthi abantu abalapha imali ngezabo bodwa. Sathathela imali zonke, sihola imali zethu zisemabhenki, you know, 2008-2009 imali zaphelele emoyeni. Kwathiwa sidalisha from zero, saqalisa from zero. Kathesi lathesi khona imali zonke seziphelile futhi. So yilizwe bani ukuthi wena you can invest imali yakho iphonguphelele emoyeni? Sikhokhelwa ngabantu abangalunganga, sikhokhelwa ngabantu abangamasela. I'll use that word. Nxa bengatshintsha ukwenza kwabo kuphume wona amasela wona lana phezulu. Lakathesi akula muntu wabo phakathi ongakhuza omunye. Bayasabana ngoba bayakwazi ngakhuza umen user lezi ndaba zami ngamasela wodwa asikhokhelayo.
Abantu abanjengawe abalwa impi yenkululeko lingani alibambananga? Kungakho ngokunye yini okubangela ukuthi lingakhulumi ngazwi linye likhumbuzane ukuthi hayi lokho ayisiko sakulwela empini?
Ye, abantu abalela inkululeko asibambananga. Isizathu sokungabambani kwethu silambile. Uyakwazi ukuthi umuntu olambileyo noma ungamnika yini ungamthembisa $5 kathesi uyaphambana ikhanda. Abantu bathenjisa ngitsho lona imitho lethu lalithenjisa ukuthi lizathiwa imali lizabona things after this coup to demand. But you can test one community talents in Zimbabwe. I'm our veterans, I'm a ninja suffering. There's a fisher with abala lutho, abala mali, balandili. So umuntu okhona ungamthembisa anything. Uyabe sekuthemba sefuna ukukhona khona nje ukuthibatha isinkwa sakhe. But kungena lutho aza litola. Ungakhangela khathesi ukuthi basebenzise njani. Siyasetshenziswa nalabo okuthiwa ngochimbido okunye kwakhona lokhwana. Basetshenziswa kakhulu. But akuna lutho abalitolayo. Babe lokhu bethenjiswa imali. Khathesi kuthiwa ama-project. Project bani engayenziwa ngumuntu ole 70 years. Uzayenza project bani? Kuyini vele engayanga lesikolo kuthiwa phinde ama-project. Uzangena kwiphi project ungavelela sikolo ungakwazi ukubala. Asiyazi ukuthi uthe it's nothing. Kurojwa nje ukuthi abantu basebenze besetshenziswa. Yibo abantu esesibulela ilizwe thina ama-veterans ngokusetshenziswa sibanjwa amatomu.
Hayi, kulungile. Isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli. ngempela.
Ngiyabonga, ngiyabonga mphakathi lonke lilaleleyo. Ngicela ukuthi bantu bakithe ekhaya sibambisaneni. Isimo esikhangelane lesi lesi sinzima. Sidinga ukuthi sonke sivuse amakhanda, siphakamise amakhanda, siboneni ukuthi sesisetshenziswe kwanele, sitshintsheni ukwenza, silungise isilizwe lethu. Akukho omunye umuntu ongasisukumela asenzeli ngaphandle kokuthi thina sisukume. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Kube lobusuku obuhle.